masikhangele section 7 weconstitution uthi yena uhulumende kumbe even ama organization azibeleyo kumele efundise abantu ukuthi bebekwazi ngeconstitution. So thina siyazama ukuthi lati sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe anganiki kule gap ukuthi lati sifundise masikhangele usection 7 weconstitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana neconstitution. So nxa sikhangele amalungelo siyabe sifundisa abantu, siyabe sikhangele nje amalungelo lawa amemethela igwalelo ka-2018 olwe-constitution, sikhangele amalungelo ama-civil and political rights, sikhangele amalungelo angama-socio economic rights. Ngoba nxa sikhangele i-constitution yethu leyi silamalungelo achiyetshiyeneyo nxa ukhangele izigaba zamalungelo abantu.
Lapho lihambe khona eselifinyelele khona ikakhulu emaphandleni, lithole besazi yini ukuthi simumetheni isisekelo njalo lamalungelo abo bebawazwisisa yini abantu?
Okukhonayo ukuthi kwezinye izigaba zafuthi ukuthi abantu bayabekwazi nje kodwa bengakwazisisa okujulileyo. Abanye vele baya bengazi lutho vele ngogwalelo leli bathi hhayi thina vele azange silubona, azange siluhambe, asikwazi lutho. Njalo nxa ukhangela indaba ye-constitution lona vele lugwalo lolano esingathi ngesikhiwa is too technical or abantu ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kuthiwa i-constitution imumetheni. So kuyabe kufuna vele umuntu efike ekhulumisane labo ngendlela abakwanisa ukuthi bekuzwisise, ngesikhiwa singathi break it down to smaller things ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kathi xa sikhangela i-constitution sikhangela into ezikhangela njani. Uthi bekuzwisise hayi sikhuluma ngendaba eziphathelane lokuphila kwabo usuku lensuku. Nxa uvuka usuyolala mengo ukhangelana namalungelo omuntu, sikhangela ukudla, sikhangela amanzi ahlanzekileyo, sikhangela impilakahle, sikhangela abantwana ukuthi beyesikolo, sikhangele indaba ezithiyetshiyenezo nezo abaphila azo. So sikhuluma nabo sikhangela i-constitution ukuthi kathi yona i-constitution ithini mayelana loo ndaba zonezo eziphethe impilo zabantu emaphandleni kumbe ngabe semadolobheni. Kwesinye isikhathi uyafika ukuthi bane-limited understanding, kodwa kwaye kumele kube lo muntu ozabancedisa ukuthi bezwisise okungcono njalo bezwisise ukuthi hhayi yikuyini abangakuyenza nxa singathi kumbe amalungelo abo sehlukile.